sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 10 kuLwezi 2022 nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Sidube kanje bona phezimapho sithi ngiba ukuthi izani PF kusasa. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi komtshishere captured izani PF lohlupho. Sidube kanje sikhuluma ukuthi kulendlala elizwe izani PF lohlupho.
Ummeli wechitungwiza North edalele eParliamente umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso i-bail ngemva kokuvalelwa eChikurubi Maximum Prison Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Izisebenzi zevubachikwe mine ezibotshwe kulandela udlakela emgodini lo zimiswe emthethwandaba namhla eGwanda.
Ikhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana.
Kulabancoma ukhetho lwemelika labanye abachothoza indlela oluqhutshwe ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ummeli wechitungwiza North edalele eParliamente njalo elilunga le-CCC umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi ngemali yesibambiso i-bail namhla ngemva kokuvalelwa ejele le-Chikurubi Maximum Security Prison okwenyanga phose ezinhlanu. Usithole ubotshwe ngonhlangula ndawonye lamanye amalunga ebandla le-CCC alitshumi lanhlanu agoqela ummeli wezengeza West eParliamente umnumzana Jobs Khala besetheswa umlando wokuphehla udlakela enyathime. Usikhala labanye sebencitshwe i-bail kanenye njalo balokhe bevalelwe. Igqwetha likasithole umnumzana Oliver Marwa utshele iStudio 7 ukuthi usithole uhlawuliswe imali yesibambiso engena kunkulungwane ezingamakhulu amathathu zamadola eZimbabwe 300,000. Walaywa njalo ngumantshi ukuthi kumele ayezibika emapholiseni kanye ngeviki aphinde aphe umthethwandaba i-passport yakhe. Usikhala laye umiswe emthethwandaba eyedwa phezu kwelinye lamacala okuphehla udlakela abhekane lawo okuthiwa walidala ngomnyaka ka-2020. Kuthiwe aphenduke edale mhla ka-17 njalo ibandla le-CCC lithi lanxa lijabulela ukukhululwa kukasithole lifuna usikhala labanye bakhe abaseleyo bakhululwe ngoba bengela macala. Sixoxe lelunga laleli bandla umnumzana Abednego Bebe.
Mina ngibona ngani lokho kusenzakala ukuxabanisa abantu banye beqhathaniswa umthethwandaba ngoba phela esibaziyo ukuthi bebevele besadele kwedeme kumbe bekwethelwe icala elifanayo. So nxa sokunikwa abanye ibheli abalibesala kuyatshengisa nje sobala ukuthi lokhu yikuxega abantu ukwenzela ukuthi abantu nxa sisiya kuma-election kule confusion kungani kulothandwayo kungani kulozondwayo yibubi bezani bonobe ngoba nxa sithi thina i-judiciary is captured khuluma ngakhonokho kanye okwenzakala ebantwini.
Usikhala yena awuboni kufika laye lapho kokuthi usephiwa laye ibheli uyakhululwa.
Uzafika khona kodwa ke engikuthoyo ukuthi ukuthi kuze kwehlukaniswe bona babuthwa bebethelwa cala linye kuvele kudalwa kuyini kuyatshengisa ukuthi khona kube sandla sempeme ngemva kwento yona le yenzakalayo. Izinto zokuphekwa ziyakhanya ukuthi ziphekiwe njengoba ngijhile ukuthi lapha kufuna ukuthi kuthatshaniswe abantu bagcine bengasazwani ngani kwaba kulomunye ongathandwayo kulomunye othandwayo. Sikukhangele khonokho lamaZimbabwe ndibala kubona ukuthi kulokuganga ngithe mina kule sandla sempeme ntumbami.
Kodwa bayakulandula bezanu PF laba emthethwandaba ukuthi kulezombusazwe ezikhona lapha.
Ukukhuluma lomuntu wezanu PF kumbuyalandula kumbe kalanduli kufanana lokuthi ukhuluma lomuntu oyize ngoba sidube kanje bona phezimapho sithi ngenxa ukuthi izanu PF kusasa. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi komjudiciary is captured izanu PF lohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi kulendlala elizweni izanu PF lohlupho. Sidube kanje sikhuluma ngokuthi yonke into ifile elizweni izanu PF. siyabe sikhuthi iZANU PF ukuthi iteni yangkhona laba yibo abantu odiabolos abangemva kwento zonke zomini.
Yebo, usephumile ubaba uSithole, kodwa usikhalo phakathi lamanye amalunga ebandla lenu alichumi lane. Ungathanda ukuthini ezimulini zabantu laba abalokhu bevalelwe?
Uzimuli zabantu laba ngithi ke sisemtini bantu bakithi mayuyu, yazi ukuthi kubuhlungu izihloko zenu senihlala isikhathi eside lingazazi, lingaziboni, lingazihlalilazi. Ngitshela ukuthi libopha amabhanti, libopha inkalo, ngoba ngiyazi ukuthi nabe vele i-politics eyenzakala la, umuntu obothelwa icala le-politics kafeli ejele, kakula esimaziyo ukuthi elicela iqala icala le-politics bazaphuma kuphela. Sibe sesibonga njalo futhi namagqwetha ngomsebenzi omkhulu abawenzayo, siyakwazi siyathandaza. Silani emthandazweni zimuli zabo, silani ngaso sonke isikhathi lapho sibhuka khona siyakhuleka ukuthi ngabe kuthiwa kuyenzakala kube lubuyele oluhlangano lwesihloko zenu. So ikomiti hayi qinani isibindi, i-politics ivele injalo, okwesikuthiwe ukuthi hayi amagqwetha azasebenza bazaphuma khona bona babasebenzi.
Umnumzana Abednego Bebe lilunga lebandla le-CCC ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Abasolwa abayizisebenzi zevuba Chikwe Mine abangamachumi amabili lanye 21 bazalala entolongweni namhla ukuze udaba lwabo lokucela isibambiso sebail luqhubekele phambili kusasa. Izimpamgodi lezi zimiswe emthethwandaba eGwanda zisetheswa icala lokwenza udlakela oluqhamuke ngolwesibili emgodini lo lapho okubhikitshe amakhosikazi abo. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umchuchisi uFaith Mutukwa utshele umantshi unkosikazi Charity Maphosa ukuthi abasolwa laba batholakala belempahla ezatshontshwe ezitolo ngesikhathi sokuqhamuke udlakela. Umnumzana Mehluli Dube lo nkosikazi Prisca Dube abeZimbabwe Lawyers for Human Rights ngabameli babasolwa laba. Siyixoxele umnumzana Mehluli Dube.
Into eyenzakaleyo abantu laba ade beyiwe 183 bebotshwa, bebotshelwa ukuthi khona ba-demonstrate against u-employer wabo eVumba Chikwe labo obacatshileyo. So mhle sesibuye ekhothi abantu ade belecala ababelethwe ekhothi bayi-21 okwebheli siqinise sikwenza after lunch. Istage esithi khona ifuna prosecutor sikhona funa isikhathi sokuthi ependule to i-bail application yethu, so icala ligcine selithukana libuye kusasa futhi.
Uphinde wathi abana basolwa abalikhulu lamathumi ayisithupha lambili 162 sebekhululwe ngamapholisa.
Kulaba dispatchile ade beswele e-police station ngikhulume lo officer in charge wakhona ngale e-law and order wanithembisa ukuthi vele seyoprocessa kathi sizeukuthi ukuthi beba-release. So wakusasa silandaba, kukhanya silandaba na laba for i-bail application. Siqethe i-bail application ukusasa siqalisa nge-response ye-state to bail application ethu esiyenzileyo ezofulabana ukhanya sekhitshwa amapolisa.
Umnumzana Wilbert Ndiweni ongunobhala jikelelo we-Coalition for Citizens Advocates eyinhlanganiso lelo amalungelo oluntu laye uchothoze ukubotshwa kwezisebenzi lezi esithi sezile nyanga ezintathu zingatholi iholo lazo.
Singakhangela ukuthi khona indlela ebotshwe ngayo abantu bona kade befaka izikhalazo zabo ezokufuna iholo ekhampanini. Sesibona njalo sebethathwa bebotshwa kungachazi ukuthi khona bazathola njani imali zabo lezi akade bezifuna. Hayi, lathi lokho kuyasimangalisa kakhulu.
Ngolwesibili emadabuka kusa amakhosikazi ezimbamgodi zeVumba Chikwe Mine avimbe isango lalo mgodi ekhonona ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Uthe ilanga lithona amapholisa axwayisa la makhosikazi ukuthi achitheke, kodwa bala lokho kwadala ukuthi amapholisa ajike intuthu erithayo kwasekuqhamuka udlakela. Obona ngobudlelwano lozulu leVumba Chikwe Mine umzana Robert Chikwe uthi okwamanje umsebenzi usamile kulomgodi ngoba enye impahla abayisebenzisayo ichaphazwe ngesikhathi kuqhamuka udlakela. Uthi bazimisele ukuxoxisana lezisebenzi ngokuthula njalo bakhangelele ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kuqhubekela phambili ukubalwa kwamavoti awokhetho lwe-midterm kwele-Melika. abalwela izikhundla zedale le Senate lele House of Representatives endaweni yezimbalwa bamelele impumela yokhetho lolu ngoba kubalwa amavoti athunyezwe nguZulu kusetshenziswa ipost office amagabha okuvota lokunye akukacaci ukuba kuzahamba njani kukhetho lwedale le Senate eArizona le Nevada esabeleni seGeorgia kube ngutshiki lobhanqa phakathi kwabancintisa kukhetho lokudinga ozamela indawo le edale le Senate kuza kwenziwa olunye ukhetho esabeleni lesimhlaka 6 kampalakazi okwamanje abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ibandla lama-Democrats lilezihlalo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili 48 kuthe lama-Republicans lilezihlalo ezifika phose amachumi amahlanu 49 kudale le-Senate. Lokhu kungaziwa njalo ukuba kuzahamba njani edale le-House of Representatives loba ibandla lama-Republicans kukhanya lizahluthulela elama-Democrats idale leli. Umongameli Joseph Biden uthi impumela yokhetho lolu iveza ukuba ukhetho lwenziwe ngendlela efiswa nguZulu. Kulabanye abakubandla lama-Republicans abathi ukhetho lolu aluqhutshwanga ngemfanelo. Akulabufakazi obuveza lokhu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sicoce lomnumzana Muzi Ncube olandela ezombusazwe.
Ukhetho lwe Melika lapha olwama midterm elections belungachiphanga sibili ngoba kusobala ukuthi khona i-economy ye-America lapha kayihambi kuhle kakhulu ngoba siyabona ukuthi inflation iphezulu sibili njalo ifuel layo iyadula ukudla kuyadula yabona thina sifika transportation lapha kusichayile kakhulu ngoba ifuel le yesisebenzisayo kuma commercial transportation ethu ikhwelile kakhulu i-diesel iyadula uyabona ama Republicans kade gijima ngalo lelo.
Ibandla lama-Democrats lona beligijima likhankasa lithwele uphi umbiko.
Sikhumbule ukuthi kulento leyi Supreme Court okuthiwa yi-Roe versus Wade e-abortion Supreme Court eyayirivesayo. Ama-Democrats hayi abantu baphumile kakhulu bevotela ama-Democrats because bebengayithandi i-judgment ye-Supreme Court leyo and labane abaningi sibili ama-Republicans bagcine bevotela ama-Democrats ngoba kade bengavumelani le Supreme Court judgment leyo Roe versus Wade. So bekungachiphanga sibili kodwa aphumile enqobile sibili ama-Democrats sibonile ukuthi enze kuhle and aphumelele ngendlela kade kungathenjwanga ngayo. Ama-Republicans azange awine sibili ngendlela lekade ngani ucatshwa ngani kuzawina ngayo. And sibone nje kakhulu lapha u-governor we-Florida uDeSantis nguye sibili ongani hayi wadlulile kakhulu bonke nje ama-Republicans watshengisa ukuthi even ku-next election in the presidential election in 2 years. Hayi, umuntu sibili okhanya ngani bayamthanda kakhulu and uyabona ukuthi yikho umongameli lo uTrump engamfuni uDeSantis eqalisa ukuthi amhleke nje abemkhathuna into ezinjalo.
Abaningi akade bekhankaselwa ngoye ngumongameli umnumzana Donald Trump banqotshiwe ekhethweni bemele ibandla lama-Republicans. Kungabe umnumzana Trump nguye yini obadlisileyo?
Abaningi hayi uTrump yena kabasamfuni sibili ngamangakhe lawa njalo ngento yakhe January 6 insurrection leya uTrump khanya ama Republicans lawa sebebonile kakhulu ukuthi hayi ngumuntu nje othanda izinto zokuthi abantu bengahlalisani kuhle lokho abantu abakufuni sibili.
Umnumzana Muzi Ncube ulandela ezombusazwe sixoxela eSevirginia khona pha kwele Melika. Kusenjalo abahlaziya ezombusazwe labamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe bathi benzela amhlophe elemelika ngokuphatheka kukhetho olungelabudlwa ngudlwangu ngolwesibili. Kodwa kulabanye abakubandla elibusayo abathi ukhetho lolu belungakhululekanga. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasvanda.
Umongameli weMelika umnumzana Joe Biden utshele intatheli izindaba ukuthi ukhetho lwenziwe elizweni lakhe lubonise intando kaZulu njalo uyaziqhenya ngelizwe lakhe ngokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Umkhokheli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ulenqabe kulokudlephana ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho kwelemelika. Ukhetho lwabo belukhululekile ngakho kungeke kufanane lokwenzakala eZimbabwe.
Awusoze uyithole i-total democracy umhlaba wonke ungaka. Kodwa ke kuba khona lokho kuthiwa kuphosa kube duze le-democracy. So ke sithi hayi ukhetho lwabo luyatshengisela ukuthi abantu bazikhethela ama-leaders abawafunayo kungela kwethuselwana, alaba abakhontestayo benikwa amathuba alinganayo, so kungabe ku-media coverage kumbe kungaphi. Akula kuvulawana, akula kwethuselwana, ikakhulu uma sesiqathanisa lakithi lapha kwele Zimbabwe ukuthi izanu PF ihlezi ihlukumeza abantu iriga ama-elections.
Umnumzana Elvis Mashaba, enye inkokheli yebandla lezanu PF koBulawayo, uthi ngamanga luhlaza tshoko ukuthi ukhetho lweMelika belilokuthula.
Umhlaba wonke ubukhangele lapha sibukele ama-elections ade senzakala e-United States. Na uTrump bekhethisa kusenziwani ukuthi kambe yiyo yini idemokhrasi ekhulunywa yini. Sibonile la at the same time lapha uBiden enika i-statement sokuthi kulabantu abakhona abangene ku-election abakwaziwayo ukuthi kabasoze bafa bavuma ukuthi bona banqotshiwe ekhethweni. Ngapha kithi kungakwenzakala, it's a problem. Thina ithi esiyabe sivalela abanye. Kanti-ke sibonile ochamisa bekwenza ngo-2018 besala ama-elections, be-announce ama-elections arongo before izeki ingaka-announce. Kwa-creatani imisindo, kodwa bona abakutho ukuthi democracy, bathi kithi ngapha is undemocratic.
Omunye wabalela amalungelo oluntu umfundisi Anglison Sokhulu Sibanda uthe leMelika ngeke liziqhenye ngokhetho lolo.
Nxa sikhangele ukhetho olwenzakale eMelika, sikhangele i-hate speech ekhulunywa ngabo-Trump, sikhangele i-polarization ebekhona, le tensions ezibekhona, le atmosphere ebekhona, siphinde sikhangele ukuthi ama-results lokho engaka-announcewa lokho kudonsa. Siyazibuza ukuthi ngabe kuseZimbabwe ngabe kwenzakala ngabe i-Army Embassy sikhiphe i-statement ukuthi ama-election ayarigwa, mhlawumbe ngabe abantu sebengenise ezitridini baphiwe imali bangene ezitridini batoyitoya sebetshisa izinto. Amazwe la amakhulu azithi wona ayazi ngezinto ngedemokhrasi, lawo isibehlula idemokhrasi. Lanxa bona bele 300 years of democracy, kodwa idemokhrasi yangikhona layo iyabaxaka.
Umnumzana Efi Ndlela Ncube, ingcwethu wecubungula ezombusazwe, uthi ungabe kukhona abanye bemelika ababengafuni ukwamukela impumela yokhetho kodwa ngeke kufanele eZimbabwe.
Kodwa siyabona njalo eMelika kusaqhubeka kulabanye abangafuni ukwamukela imphumela yokhetho, lanxa zonke impawu ziveza ukuthi ukhetho belungolukhululekileyo kuleyo ndawo. Kanti-ke siyabona ukuthi kuya i-democracy siba sengozini eMelika, kuyadingeka ukuthi bakuguqule khona lokho. Kodwa nanxa sesisho kanjalo, angeke ucathanise leZimbabwe. IZimbabwe kusesekuningi kakhulu okubi okuvimbela ukuthi abantu bavote bekhululekile. Ngakho-ke kuningi okufanele kuguqulwe eZimbabwe, lanxa kukhona okufanele kuguqulwe eMelika, okweZimbabwe kusesekubi kakhulu.
UNkosazana Thokozani Khuphe ukubandla le-CCC uncoma eleMelika.
Kumele ukuthi sikope kuma-America sibone ukuthi bona bayenze njani izinto zabo, ngokuthi ukhetho phela uyabo fanele uzikhethele umuntu omfunayo, ngukhetho omthandayo. Yikho kumele lathi njengeZimbabwe sikope lokho okwenzakale e-America, abantu bazivotela bekhululekile kulokuthula, kungaladlame, kungala kutshayana. Yiyo idemokhrasi le esikhangelane layo.
Ukhetho lweMelika lolu abaluthi ngama-midterms kujwayelekile ukuthi bandla elibusayo lihlale linqotshwa kwamagama, kukanti lonyakela ama-demo elibusayo alinqotshwanga kakhulu njengalokhu okujwayelekileyo. Iziphathamandla zikahulumeni kamongameli Emmerson Mnangagwa zalile ukukhuluma ngokhetho lolu zisithi akuqondanga ukuba zethule ezicabanga ngokwenzakala eMelika njengoba ele Melika lilesigodlo saloko leZimbabwe. Ngimela Studio 7, igama nami Ezra Chisa Sibanda.
Abendaba abe Reuters bavika ukuba ele Ukraine lithi selithethe idolobho leSnihu Rigva esabelweni seKherson. Ele Russia lona lithi selisusa ibutho esabelweni lesi. Abezindaba abe-Associated Press bathi sebebuyele emsebenzini abatshayeli bendizamshina kwele Kenya abakhalale umsebenzi bekhala ngeholo eliphansi lokusebenza nzima. Ukhetho olusanda kwenziwa eMelika soluphehle umbuzo omkhulu ophathelane lokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe. Umbuzo lo ngothi njengoba iZimbabwe layo siya kukhetho ngomnyaka ozayo, kukhona yini engakufunda kundlela iMelika eqhuba ngayo ukhetho lwayo ukuze kungabi lokudonselana okuhlala kusiba khona phezu kwempumela. udaba oluhlupha kakhulu ukukhetho lweZimbabwe ludlakela oluqondiswe kulabo abasekela amabandla aphikisayo. Ukuthenga amavoti ngemali kahulumende lokunye okuthiyeneyo okugoqela ukungavunyelwa kwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuthi zivote zikulawo mazwe, i-diaspora vote ngesiNgisi. EMelika ukhetho luqhutshwa ngokuthula, kanti lezizalwane zaleli lizwe eziphandle kwelizwe ziyavunyelwa ukuvota zilapho ezikhona. EZimbabwe ibandla elibusayo leZANU-PF liyala ukuvumela lokhu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lelunga leCCC njalo engukansila wakobulawayo uMnumzana Edwin Ndlovu.
Kuningi okumele sikufunde ngelizwe leZimbabwe indlela amanye amazwe aphatha ngawo ukhetho kakhulu oMelika laboBrithani. Okokuqala, ukhetho emazweni lawa luyakhululeka ukuthi abantu bakhankasa ngendlela abayifunayo bengaphanjaniswa. Bese sikhangela lezindaba bayakhuluma ngenhlelo zamabandla wonke nalawo kungela kuphanjaniswa. Ngakho ongakhethwayo kumabonakude ngatho ongavunyelwayo emsakazweni bongaphuma kumaphephandaba. Kuqakathekile okumele lathi njengeZimbabwe nje sikufunde khona lokho. Ikanti lo dlame kwamanye amazwe njengaboMelika kasiboni lusiba khona abantu bakhululeka nje benzeke ababuthandayo. Okwesibili esikufundayo ngokhetho lweMelika singathi ama-voters ahamba sizinandi. Akulama-50 voters ukuthi ama-voters athi hayi singawebandla elithile sivotele ibandla elithile loba nje lingenanhlelo ezibambekayo ezingancedisa uzulu. Singakhangela-ke kakhulu eMelika neBrithani kuyatshintshana. Kuyangena i-labor kutshintshe, bese kuzongena ama-conservatives kutshintshane njalo njalo. Kuyangena ama-Republicans eMelika kuphinde kungene-ke laba baka-Biden.
Babu Gawule, kukhona yini okungafundwa yiZimbabwe kukhetho lweMelika njengoba sisiya kukhetho nje ngomnyaka ozayo, kumbe konke nje eZimbabwe okuphathelane lokhetho kuhamba kuhle?
Baba Nkomo, nileqiniso ukuthi mananzelela nyamuzi babu Ndlovu. Sibonile izolo ukhetho lweAmerica olwedlulileyo lapho uTrump athi wathi ikhethelelwano lwe-America luthontshiwe, wagcina sekulokudonselana, kwathatha kulama-protest omthenzwayo, zonke izinto zokulomsindo kwakhanya into yakhona bazama ukuyinyathela nje, kodwa yayikhanya ukuthi vele iyahlupha, yabayangisa kakhulu ngoba babekhanya bengabantu bethi bona bayakhanya, kodwa kwakhanya ukuthi hhayi umfazi ogcobisa ibhuda, i-complexion yakhona ngalena i-America ayisiyo. Sakhunje okuningi kolaphana ngayo i-America. Hawu i-America hayi angeke ibe sifunde lito kiyo kathesi ngoba laba abantu Nkomo abantu abasibakhangelile thina njengabantu abawone kakhulu izwe lemuva lo eleyonoba bazama ukuthi bekwenze ukuthi kulandele ayisikho abakukhulumayo nabantu nje abanganayo ibi namazwe amanye bayangenela into zamanye amazwe khangeke bayenze into kwe-Iraq khangeke bayenze into kwe-Libya khangeke bayenzeni nabantu ukuthi nabe sikhangela siyiqiniso sibili nje sijulisa semiqondo yethu sikhangela nabantu labana ake nababisela kwizini kwi-slave trade kuyale muva.
Uyamuzwa uBaba Gawule Baba Ndlovu uthi iMelika ingumzekeliso omubi kakhulu nxa kukhangelwe ezokhetho lapha lombuso okhululekileyo.
Ngangibona kwesinye isikhathi abantu besezinkonzweni kungahlatshelwa kakhulu ingoba ufakeze kakhulu, siyabona amadimoni esephuma laphana seseqama ukuthi esiyo kumbe senzani. Okuthi ukuthi umoya omuhle lo moya omubi kuvele kakuhlangani, bekuvele kungethusa nayezanu-PF bengathi inqome yeMelika ithi Melika ibamba kusezokhetho ngoba vele babamba ukuthini izanu-PF ibamba ukuthini le ndlela imelika ibamba ngayo. IMelika ibamba kuhle kakhulu, ukhetho luyancomeka lanxa kube khona okungathiwa kuphambanisekile phela kusolakala kuphambanisekayo bale ndlela yeniseqondileyo ukuthi bakulungisise. Akunjengalapho kudutshulwa khona abantu ngamathutha ngoba abantu sebethe sokuphuzula kukukhitshwa impumela yokhetho. Abantu kabavalelwa ezitokisini, abantu kabathaka kabezwani, kuyalungiswa nje bephutha kokuhle kunjana. IMelika ingumzekeliso omuhle kakhulu, yikho kodwa-ke hhayi kwethusi-ke laba bezanu-PF nxa besithi akufundwa lutho sinike funde lutho kiyo yebo kambe imimoyana le enibile engikhulume ngayo hhayi kasihlangane sinje ngamanzi le oyili ngazi ukuhlanganisa ubhoyile amafutha akuyaphezulu kuyamanzi ayesale phansi.
Nxa sesikhangela izinto ezifana labo diaspora vote ezivunyelwayo eMelika babugawule lokungabi khona nje kodlakela ayisizo zinto esingazincoma yini lezo
bakwankomo idiaspora vote ayibe khona thinini emazweni lawo angalazitha ngaphandle but idiaspora vote nayiswa khona emazweni alezitha ngaphandle kuyamazwe labo America America bale ama-refugees lawo America bavele ungakhangela futhi khangela nkomo uzathola ukuthi abantu abamnyama khona ngale America yibo abadutshilwayo ungakhangela kodwa uzathuthi ukhangela iyathi kanti vele kuyini okuhle ngayo i-America vele.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lo councillor we-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Dlovu kungxoxo ebilawulwa nguNtunkamili Nkomo we-Studio 7. Kwezemidlalo uSadio Mane odlalela eSenegal ulakho ukwehluleka ukuyadlala emidlalweni yenkezo yeWorld Cup lonyaka kulandela ukulimala kwakhe edlalela iqembu lakhe. Odokotela bathi kukhanya ngani kuzahlupha ukuba ayedlala kwele Qatar ngoba ulimele kakhulu. Silokho sikwezemidlalo yenguqu siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu ngenkezo yeWorld Cup. Sixoxelaye ngabanye abadlali abazadlala kumncintiswano lo lonyaka.
Nxa sikhangela umhlaba wonke angithi sikulamajaha anjengabombaphe laba beFrance, kulamajaha anjengaboNeymar khona le eBrazil, kulamajaha anjengabo ngakukhangela njengakubo Scof oFrance oPogba labo ngabanye kade bencedisa kakhulu kuqembu leFrance singaqembu le-England i-England yeakhangelasangafana abasebekatho lapho abantu batapula ku-Arsenal bekhangele kona Shaka lapho kubo-Manchester United bekhangela abadlali abanjengabo-Rashford and then ma usiyakhangela amaqembu anjengabo Argentina Lionel Messi sizike namhlanje kuthiwa ingxenye zingaba lokwethuswa kokuthi engabe engekho ngoba ungathi ulimele kodwa mhlawumbe uzabe esepholile ngesikhathi sidlala kodwa uLionel Messi njalo kuyena le World Cup ngomunye njalo okhangelele ukuthi engabisa ukutshintsha okuthize kundlela amajaha e-Argentina azadlala ngayo kodwa ngasikhangele njengeqembu lePortugal yethu sasikhangelele phela yena uChristiano Ronaldo kodwa hayi abaningi yabona bale bazavuma ukuthi uChristiano Ronaldo iminyaka yesiningi njalo ngakhangela indlela adlala kuye khona le Manchester United hhayi sikungathi sokufuna ukwefula ngenxa ngakhangela amanye imidlalo yabo abayidlalile kuma-qualifiers nama World Cup bekungamthukele ukukhonona okuthize ukuthi hhayi sekulibize nje sekuyindimela yalokhu bekusenzakala kwelayizolo kodwa kwakhathesi hhayi ngathi sokufuna ukwala ngakho-ke hayi iPortugal ye ingaba lethuba ukuthi ingawusukumisa ingasukumisa inkezo kodwa hayi ithuba labo lincane uma ufuna ukulinganisa nabanye amaqela.
Lo ngumnumzana Thandazani Zimbwa ingcwethi kwezemidlalo yenguqu sixoxelaye ekobulawayo. Ku-Live Talk namhla siqhubekela phambili njalo sixoxa ngempumela yokhetho lweMelika olwe-midterm. Singekehlukani sihlobo sikhangeleni njalo ezinye zendaba ebezikhokhela. Umeli weChitungwiza North edalele ePhalamende umnumzana Godfrey Sithole uze wakhululwa ngumthethwandaba kamantshi namhla ngemali yesibambiso sebail. Sesilugqiba ke lapha uhlelo lwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi sithi asidibaneni njalo ngo-half past six kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.